umthetho wakhona ukhanya usovala ungakhangela section 107 108 bonke beconstitution kuseyaphambili bacacile sibili ukuthi hayi umuntu onguminister kulendlela ezintathu athiya ngayo umsebenzi na enguminister lwana ongu MP uyakhiya ngokuresign uyakhiya ngokuxotshwa ngupresident njalo uyakhiya anga yekela ukuba ngu-MP. Kodwa ke uminista oyabe khethwe ngaphandle kwe-parliament njengomoyo uthiya ngendlela ezimbili kuphela umsebenzi wokuba nguminista ngokuresigna lokuxotshwa. Njalo kasuye laphana ngakabe ngu-MP wetholotho wayengasuwe MP wayenguminista kuphela. I-constitution iyavumela ukuthi umuntu onguminista ahlale ephalamende akhulume aphendule imibuzo kumbe nenze konke nje okwenziwa ngama-MP ngaphandle kokuvota kavunyelwa ukuvota ngoba kasuye MP wayenguminista uphelele lingelo lokuhlala eParliament njengominista hathi njengoMP kasuye MP. Yikho ke ukuba kwakhe ngu-MP kathe akumelanga kutshintshe lutho kakukho uconstitution okuthi hhayi thi ukuba nguminista sikuphethe futhi kakuthi ukuba nguminista akukho ekuconstitution khonoko.
Dokotela Sibanda ngeyakho inqobe uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani mina njengoba uprofesor Sicho ukuthi mhlawumbe lokho kwenziwe ngu-Jonathan, uprofesor Jonathan Moyo bekungasikho ukuthi kudingwa ngumthetho. Ngibona ngani mina kuhambele eceleni lokuthi uMoyo angabe bezama ukuthi atshengise amandleni. Phela bakhona abanye abakuzanu njalo siyakwazi ukuthi kumaqembu athini awezanu kuyaliswana njalo kuyatshengiswana amandla phela ukuthi hayi mina yime ngilamandla. Ngibona ngani uprofesor Moyo uzama ukutshengisa abanye abakuzanu abafana labo mnangagogo ukuthi mina sengihambe ngadinga i-parliamentary seat ngayithola. Ngakho izinto ziyantshintsha, la mandla engilawa ayantshintsha indlela asebenza ngayo. Ngakho ngibona ngani mina khona ukungesifingo sathi udinga ukuba legitimate ebantwini bakhe. Lokhu kwenzelwa kuzanu, ukuxabana khona kufana okwenzakala kuzanu yikho kwenza ukuthi kube lokuthi mhlawumbe uprofessor Jonathan Moyo azame ukuthi atshengise abantu bakhe ukuthi sela mandla. Kodwa othi ngithi mina kathi professor Ncube usection 129 uthi yena uMP lo khethiweyo anga assume i public office ufanele achiye isikhundla. Alikuboni njalo ukuthi mhlawumbe kokusetshenziswa uJonathan Moyo lokho?
Hhayi ka ungakuba khona i public office kakuthiwa ukuba nguminista ngoba phela akuna uMP ongaba nguminista nxa kuthiwa i public office kuthiwa uminista. I public office yindawo esothi izinto zokuthi o-civil servant kungena abakuma parastatals lokho kunjalo yikho hhayi ungeke waba ngu-civil servant ngapha njalo uphinde ube ngu-MP. Yikho ukuthisa umsebenzi wokuba yi-public servant but kasuwo i-public servant kayingenisi naphansi kwayo ukuba nguminista.
Isiyazi into kazimanga kuhle kuzanu PF uhulumende kathesi kakachasisi okwenzakalayo kubaba uMoyo amaphephandaba kuhulumende kaluphathi loludaba. Kungaba kuyindaba yokulwisana kubandla lezanu PF yini lokhu ngokubona kwakho Sikwicamfundo?
Kuyenzakala njengoba kuphonguba yingxaba ngxoza nje khona kuyenzakala ukuthi ngaba yikho. Kodwa nxa kuyikho khonokho kuyabe kungelangqondo lakho khonokho ukuthi kwenzakale njalo. Ngenxa yokuthi nxa emiswe umsebenzi, sithi yena umiswe umsebenzi njengokukhuluma kukaSibanda ukuthi hayi ngxenye umdaba utheni mani umsebenzi. Naphansi komthetho kumele nxa umuntu emiswa umsebenzi njengoba sasibona ngokumiswa kolabo mavayire abaningi abamiswayo labana kuyakhutshwa kuphephandaba likahulumende i-government gazette ukuthi the president esebenzisa amandla ngaphansi kwaleyi section laleyi section ye-constitution usekumise uzibani lozibani umsebenzi. Ngoba kakuzange kuphume khonokho ku-government gazette kutho ukuthi kamiswanga ngu-president kuyabe kukhona okunye. Nxa emile uyabe ezimele yena ngokwakhe kumbe sathi wa-resigna vele akukhanyi ukuthi kwenzakalayo. So loba yikuphi khonoko uthiwa ngesikhiwa kuba ngabo drama queen abantu besezazana ngama peacock betshaya impiko befuna ukuthi babonakale loba kungakwazali ukuthi kwenzakala ngikho esikubonayo. Isizathu sakhona yiso esingakalisayo. Kuyenzakala njalo ukuthi engxenye bakhona abayenge upresident ukuthi hayi umthetho uthi upresident sasekulalela khonokho mbeni ngi-attorney general mbeni ngamadoda ehulumende abaphambanisa ukuba li-constitution lakho kuyenzakala.
Kuyiphethe Sibanda.
Ngibona ngani mina kuliqiniso ukuthiwa nguprofesa Ncube ukuthi no uJonathan Moyo mina ngokubona kwami uyaziviyela isibaya sakho ndoda lo ngoba nxa libona ngathi abantu sebegijime bathi uxotshiwe umsebenzi. Nxa angaphenduka ngemva kwamalanga amabili kumbe ngemva kweviki sokukhanya ukuthi ngaxotshwa ngumsebenzi kumbe futhi sebuye wawunika umsebenzi wakhe khonokhona kwenza abe ngumuntu ongaxotshekiyo oqine kakhulu